Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mfufu 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
silohlelo lwethu okuthiwa Mayor's Christmas Cheer Fund, lapho idolobho eliqoqa khona abafisa ukunika abadubekileyo njengoba kuyisikhathi sekhisimisi. Ngakho so namhlanje basiphile ukubana sinikeze izizalwane zakoBulawayo.
Ikansili yakoBulawayo lamhlanje isungule kusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho ezizakwabelwa abantu lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Amaprovinsi wonke ayenza uzapho akhona lapha. Sile diaspora, i-diaspora ikombina i-comprise i-America le-Europe le-South Africa ikona lapha, lama-10 provinces aweZimbabwe wonke silawo lapha.
Uqalile umhlangano omkhulu webandla le-ZAP we-Congress lapho kulabantu abambalwa abagoqela uMnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kaMuyi uMnumzana Joshua Nkomo, abafisa ukungena esikhundleni sikamongameli webandla leli. Ngule viki kuhlelo Woza Friday silomculo omdumo we-Afro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trick Caesar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikansili yakoBulawayo lamhlanje isungule kusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho ezizakwabelwa abantu kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Izolo inhlanganiso ezilishumelane zitholiswe izipho ezehlukeneyo phansi kwesikhwama lesi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Imizi ehlukeneyo yakoBulawayo elichumi lane yamukele ngenjabulo izipho ezabelwe phansi kohlelo lweBulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund zempahla ehlukeneyo kusukela kuzembatho, ukudla lokuhlawulela ezemfundo. Ekhuluma ngesikhathi esipha izipho lezi, umsekeli kaMayor wakoBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube ubonge amankampani athe apha loba kunzima ngesikhathi seCovid.
Silohlelo lwethu okuthiwa Mayor's Christmas Cheer Fund, lapho idolobho eliqoqa khona abafisa ukunika abadubekileyo njengoba kuyisikhathi sekhisimisi. Ngakho so namhlanje basiphile ukubana sinikeze izizalwane zakoBulawayo. So sithanda ukubonga sibili sibonile amankampani amakhulu asinikezile. Sithi uNkulunkulu ababusise noma bekunzima ngeCovid kodwa babona kungcono bekukhumbule abanye abantu.
Okugcizelelwe ngumfundisi uDanisa Moyo olilunga lekomiti ebona ngohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Uhlelo lwalamhlanje luphakamisile lakhulu umoya wami ukubona ama-donation amaningi kangaka, banike ngesikhathi komile kangaka siphakathi kwale COVID efikileyo. Kodwa mbone ngendlela abaphakame ngayo basiza abantu, ngiyabonga kakhulu.
Elinye ilunga le-Mayor's Christmas Cheer Fund udokotela Nothando Moyo uncome abelule izandla besipha.
Liyajabulisa kakhulu ukuthi abantu banike ngesikhathi izandla zimfitshane. So kuba kuhle ukuthi sihlangane ngesikhathi esinje, ngesikhathi sinika ukuthi sikhala. Ngesikhathi esiningi sikhala ngenxa ye-pandemic abantu bebhubha. So kuba kuhle ukuhlangana ngomumo onje obuhle.
Balabo abathole izipho ngaphansi kwe-Mayor's Christmas Cheer Fund ngabe ekuphumuleni geriatric nursing home bemelwe ngunkosikazi Simangele Ncube othe isipho sifike ngesikhathi esinzima.
Thabile kakhulu ngoba sibuye ngesikhathi ebesingacabangela, isikhathi esinzima. Sile impact kakhulu kubhajekthi yethu. So siyabonga kakhulu naleli langa langesipho lesi sisitholile.
Unkosikazi Sakhile Chuma Chakauya osuka eNtembeni Old People's Home uthi umsebenzi ubalula nxa bethola uncedo olunje.
Ngesipho lesi sisiphiweyo lapha ku-Mayor's Cheer Fund siyabonga kakhulu. Sibona ngani ukuzasiqhuba sibili sihambe lathi umanganyana. ngoba kathe sisesibaningi silabo khulu abangu 30 sibe labo gogo abangu 21 bonke bayi 51 umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa nxa sincediswa indlela ibalolo iyahambeka.
Uhlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund lwenziwa minyaka yonke lapho amankampani apha izipho ezehlukeneyo ezisuka njalo ziphiwe wonke umuntu oswelayo kobulawayo. Lamhlanje isikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund siqalile njalo ukwamukela izipho ezisuka kumankampani ahlukeneyo loZulu okuzathi kuphiwe njalo abanye abadinga usizo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uqalile umhlangano omkhulu owebandla lezaphu yowe-Congress lapho kulabantu abambalwa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kaMoyi uDr. Joshua Mqabungu Nkomo, abafisa kungena esikhundleni sikamongameli webandla leli esake saphathwa ngumoyi uDr. Nkomo kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Athe gwaqa namhla amalunga ebandla lezaphu eCentenary Park kobulawayo okwenzelwa khona umhlangano weCongress okumele wenziwe ibandla leli sakhokhelwa nguDabengwa. Wayengene esikhundleni sikaNkomo bathi isifohlile inkunzi ngoba kukhanya engani sebelosekelo olumangalisayo. Umnumzana Patrick Ndlovu, isikhulumeli sebadlaleli, uthi abantu bavela endaweni ezijiyeneyo ezigoqela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
Amaprovinsi wonke ayenza uzaphu akhona lapha, sile diaspora, idiaspora ikombina ikomprisa iAmerica leEurope. Le South Africa ikona lapha la 10 provinces awe Zimbabwe wonke silawo lapha. Ama delegate aqala ukufika izolo efike office for registration le accreditation. Bafike kwaze kwasa eMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Manicaland zonke zifike ebusuku.
UNdlovu uthi bambalwa abafuna ukungena esikhundleni sikamongameli.
Ama candidate ethu akhona contest ay presidency abalapha silo Sibangilizwe Nkomo, lo Bernard Magugu, lo Strike Mkanda. For the first time okokuqala kumbali ye-history zapho i-presidency is being contested. Nangensuku zabo Nkomo Mqabuko ayengakontesti i-presidency, lo Dabengwa layikazanga akathole i-opposition. But okwakuqala i-Congress leyi with multiple candidates vying for the presidency. Ku-SG silomthulisi Hanana owakhathesi akala muntu ongathi uqhuquzelana laye ungaluza ngena shuto kaHanana. I-TG usalo Phisha Msebele, Phisha Msebele okwafuna ukuqhuquzela uba SG sebekhulumisene loHanana wangena ku-TG. Chairmanship silo Dlamini John Zed Dlamini Richard Kennel weZipra ukuba ngu-chairman, vele Mark North sibe lo Mark Mbayiwa obe ngu-current TG owaba ngu-presidential candidate. Kodwa sededele uSibangilizwe okwambayiwa wathi ngwangcono abe ngu-chairperson.
Unkosikazi Thoriso Moyo owalwa impi yenkululeko uthi uyakuthakazelela okwenzakalayo.
IZipra lo nyaka imangalisile, ibuthene yazwanana yabona ukuthi into yayo kasahambi ngoba abeza ubuhlungu iZipra ilethi ilizwe leli, then iyalethi ilizwe leli yalinika abantu ababesibalwela ukuthi kabakhululeke, but abasahambisanga ngendlela eyiyo. So we are coming back to take our positions in ZAP so that iZAP sifuna ivuke.
Omele abalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra umnumzana Ben Ncube uthi sebeyivuselela iZAP.
Esikukhangeleleyo kuCongress yeZAP lapha ukuthi abantu bedinge ubukhokheli obuza kwenza inhlanganiso iqhubekele phambili ivukebe njengesikhathi sikababa uJoshua Nkomo.
Ozakhethwa ukuba ngumongameli webandla lezaphu ukhangelwe ukuba uzakhulumisana lohulumende ngezakhiwo ezahluthunwa nguhulumende kaMoyi uRobert Mugabe, zikoqela amapulazi, amahofisi lengwalo ezimumethe imbali yezaphu leZipra. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
EZimbabwe inani lasebehloliwe batholakala bele COVID-19 lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngumbimbitho nyakenye. Selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,880 okuguqela abantu asebephephe kulo mkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu 127,596. Kwafa inkulungwane ezidlula ezine lengxenye 4,675. Kubika abogatsha lwezempilakahle. Ngunje sebeyizigidi ezedlula izintathu 3.3 million abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 kuthi abayizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million bahlatshwa wonke omabili i-first le-second dose. Imali edingakala ukunakekela imuli elabantu abayisithupha eZimbabwe ibiwa isikhuphuke okumangalisayo yaya kunkulungwane ezidlula amashumi amane 42,708. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma embikweni owethulwe ngabeZimbabwe National Statistics Agency ZimStats kusitsho ukuba indleko edingakalayo isikhuphuke okwedlulisa amalawulo xa kuqathaniswa lenyanga ezisanda kwedlula. Imali leyi iphezulu kakhulu kule rholo lezisebenzi eziningi, ikakhulu ezikahulumende ezifana lababalisi, bona bahola inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola 30,000 RTGS. Ingcitshi ecula ngezomnotho umnumzana Lubanondo uthi kumele kudingwe indlela zokulungisisa lesi simo.
Ukukhwela kwempahla lokho kuzenza impilo ibe nzima kumuntu nje, an ordinary person. Uhulumende uyakwazi ukuthi angakwenza njani olukulunga, kodwa uhulumende wethu kafuni. Singakhohlwa ukuthi ukuqasa kwempahla kwaqala ngo-2014 lapho kwaba khona le bond coin. Ah, kuthi uzokufakwa i-bond note ngo-2016 izinto zaziyaqala ukudura-dura lalamuhla intengo lokhu siyaphezulu.
Uqhubeke ethi uhulumende nxa engathathanga amanyathelo kuza kuba lomonakala omkhulu kwezomnotho weZimbabwe.
So kunzima nje ukuthi abantu baphile ngoba ukukhwela kwangkhona akuhambelani futhi loholo lwa nxa kuyukuthi bayasebenza ngoba inengalisebenzi. So impilo iza kuba nzima. So icebo esingalitsho kuhulumende ukuthi ufake imali kadingekho necessary kusibe layo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthe bathwele nzima kulesi simo somnotho.
Thina njengababalisi esiyisebenzi kahulumende kuyasethusa lokhu ngoba iholo esiliholayo kathesi lincane kakhulu nxa siqhathanisa lentengo lezidingo ezifunakalayo ukuthi umuntu anakekele imuli yakhe.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi seHarare umnumzana Tinashe Makombe.
Atshengisela ukuthi eZimbabwe ngikhona sizohawula. Ngoba le mali ekukhulunywa lapho sesikhanyela lokuthi abantu abayi-6 hhayi akulobunzima sibili esibukhanyeleyo la. Abantwana bethu siyabazwela nje ngoba bazathola nzima ngalokhu esilakho. Hhayi, sicela ukuthi akuvume uhulumende asibonisela ukuthi engayenzani ukuze sikwanise ukuthi sihlangane lobunzima lobu kwanise ukuthi siphathisane laye.
Incitshi kwezomnotho zithi ukukhuphuka kwentengo kubangelwa yimikambo yokuthenga lokuthengisa imali emibili ethi esemthetheni webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lalowo olesilinganiso esiphethwe kabili ongekho emthethweni. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule ngoba baphatha intambo kahulumende basemhlanganweni webandla le-ZANU-PF. Uhulumende uthi uzabopha abantu bonke abathengisa imali emkambo wensitha kodwa kakula okuningi osuke kwenzakala ngoba iziphathamandla zikahulumende lazo zibikwa ziphatheka kulo mkambo. IZimstat iveza ukuba imali edingakala ukuba umuntu oyedwa aphile kunyanga kamfumfu ibizinkulungwane eziphezu kwezinhlanu 5092 ikhuphuke isuka kunkulungwane ezingamashumi amane 4734. Imali yokukhuphuka kwentengo ngale nyanga kamfumfu ibe ikusilinganiso sokudlula isithupha ekhulwini 6.4%, sisuka kokuphoze kufike kokuhlanu ekhulwini 4.73% ngenyanga edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Abe-MDC Alliance bathi sebelobele inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations incwadi bekhonona ngokuthi isithunywa salomanyano unkosazana Helena Doan uqhube uphenyo oluphezu kwezitshesiso zenotho ezetsheswa abanye abezanupf eyamele igcele. UDoan wethule impumela yophenyo lwakhe izolo ekhuthaza elemelika lelebhilithani ukubana esule izitshesiso lezi ngoba ziphazamisa impilo kaZulu makhaza. Kodwa umsekeli omkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Thindai Biti utshele intathelizindaba namhla ukubana uJohan uveze sobala ukubana weyamele kucelele kahulumende emhlanganweni abawenze laye ngolwesithathu ngoba ubengabavumeli ukwethula imbono yabo bekhululekile. Ngokunjalo Biti uthi uJohan kafakanga imbono yabo ngezitsheziso lezi kugwalo alwethule izolo. Abe-MDC Alliance bathi kabavumelani lokumunyethela ugwalo lolo okugoqela udaba lokuthi izitsheziso zenza kube le nkohlakalo elizweni lokuthi zidala ukubana eleZimbabwe lehluleke ukuboleka imali emabhanga omhlaba. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele uhlaziya ezombusazwe uMnumzana Ifidlela Ncube ngalolu daba.
Benza kahle kakhulu ukuthi babhalele i-United Nations bafake isikhalazo sokungaziphathi ngendlela efanele uka special rapporteur uDohan. Ngokuba nxa ngabe ngesingawe ubona engaziphathanga ngendlela eveza ukuthi uzimele kathathi hlangothi, ulelungelo lokuthi ubhalele laba abaphezu kwakhe abaqhathi bakhe ukubeke kucace ukuthi hayi kangisuthise ngesithunywa lesi sibuye sazothatha uhlangothi lweZANU-PF ubuye vele engumuntu ozobhala lokho okufunwa yiZANU-PF. Ngakho ke okunye nje lokhu kuhlangana labo MDC leCivil Society lani bese kuyikugcwalisa nje ukuthi kubonakale sengathi uconsultile, but njengalokho abanye bekubona kubonakala sengathi ubevele sele script sakhe esipheleleyo esokugcwalisa lokho iZANU-PF ehlali kukhuluma ukuthi ama-sanctions iwadilize ilizwe kanti dilizwa yi-corruption lokubuswa kwabi kwelizwe.
Yona i-United Nations kumele iluphathe njani lolu daba?
Singakhohle ukuthi u-special rapporteur lo ozelapha ungaphansi kwe-Human Rights Council ye-United Nations, kulugatsha olungaphansi kwe-Office of the High Commissioner for Human Rights okuyinhlanganiso ye-United Nations ekhangelene namalungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke nxa ngabe sekufikile isikhalazo izakhangela lokho okuthiwa phecelezi ngama-merits akhona, kusiya ngokuthi bendlale ubufakazi babo nesikhalazo sabo ngendlela enjani abe-MDC Alliance. I-United Nations isengathatha amanyathelo okuhlolisisa ukuthi iqiniso kambe lingaphi kulokho okubekwa ukuthi ukwenzile umama obethunyelwe kuleli lizwe uDohan. Base besiya phambili-ke kodwa bazayiphendula i-MDC batsho nxa befuna njalo ubufakazi obunye ukuthi kuye phambili. Kodwa akakho umuntu ongavika alivikwa licacile lokuthi umama uze vele ezwakala ukuthi uhlangothi ulohlangothi ame phezu kwalo uhlangothi lweZANU-PF, kazanga ohlangothini lwabantu beZimbabwe ukuthi azokuza ukuthi kambe bona bathini, bathi baphethwe njani nxa kuqathaniswa nama-sanctions. Ngokuba there are two sides, kule side leZANU elithi ama-sanctions adilizilizwe, kule side labantu beZimbabwe bathi iZANU iyedilizilizwe nge-corruption lokubusa kabi. Ubefanele alilalele lolo side.
UMnumzana Efihlela Ncube ngocubungula ezombusazwe. Kusenjalo elemelika namhla likulandule ukubana izijeziso elazithisa amalunga eZANU-PF yizo ezibulala umnotho welizwe. Umeli wemelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield utshele intathelizindaba namhla ukubana ukungabuswa kuhle kweZimbabwe yikho ukubulala umnotho, hatshi izijeziso lezi ngoba ziqondiswe ebantwini abalutshwana abephula amalungelo oluntu. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukubana njengokutsho kukaDoan izijeziso lezi zithwalise nzima abantu makhaza. Direct from manje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wokwelemelika.
Elemelika libika ukuba likhathazekile kakhulu ngodlame lokulwisana olulokhe luqhubekela phambili ngenyakatho yele Ethiopia. Kuphuma imibiko yokuthi isigodlo sesabelo se-Tigray esemekele kulokwephulwa kwelungelo loluntu ucuko oluqondiswe kuZulu walumango ngabebutho ele-Ethiopian National Defense Forces, abebutho lakwele-Eritrea ele-Eritrean Defense Forces, abohlobo lwe-Amharic abalwisa kwele-Eritrea abe-Tigrayan People's Liberation Front, lamanye amaqembu lamabandla abalwisana kuleso sigaba. Akusola kakhulu ukuhlukuluzwa kukaZulu ongahlomanga. Ngakho ke sikhuthaza amacele wonke akulokhu ukulwisana lokufuthelana ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, alandele imithetho yamazwe omhlaba elawula ukulondolozwa kokuthula. Kusho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Ned Price, uqhubeke ethi siyavumelana nalo nobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, UN Secretary General, kanye lenkokheli yamazwe abensundu e-African Union, ukuthi kuqakathekile ukuthi kudingwe isombululo sokulungisisa ingxabano edale umonakalo osemhlubulweni wangenyakatho yele Ethiopia. Sikuthaza uhulumende wele Ethiopia kanye labebandla ele Tigrayan People's Liberation Front ukuthi kumele bakhulumisane nomlotha, bahlale phansi bakhulumisane, badinga indlela yokulungisisa ingxabano yabo ngomlomo hathi ngodlame. Ukuqonga kwemibiko yezehlakalo zodlakela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu osokwenzakala sokudinga ukuthi amazwe omhlaba aphatheke njalo ahluzisise edinga indlela zokuqeda lodlakela. Uqhathekile ukuthi amacele wonke alwisanayo avumele uphenyo lwamazwe omhlaba ukuncedisa ukuthi enelise ukuhlala phansi akhulumisane. Sikuthaza ikakhulu uhulumende wele-Ethiopia ukuthi avumele abaqhuba lolu phenyo ukuthi bafinyelele ingatsha zakhe zonke ukuze benelise ukuphuma lamacebo okuqeda lodlakela. UPrice uqhubeke ethi sikhangelele ukwethulwa kombiko ovela kwabe-commission ebona ngamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-UN High Commission for Human Rights ngesimo sokwephulwa kwelungelo loluntu okwenzakale esigabeni se-Tigray kanye lempumela yophenyo lwe-commission e-Ethiopian Human Rights Commission. Sikhuthaza njalo ukusebenzelana kwama-commission la wenhlanganiso yamazwe abensundu afana le-Commission of Inquiry of the African Union kanye le-Commission on Human and People's Rights. Ugcine ngokuthi kuqakathekile ukuthi kudalwe isimo esimgceke sendlela yokudinga ukuthi ngobani abephula amalungelo abantu nxa bengafunyanywa belecala bajeziswe, okulakho ukupholisa amanxeba njengendlela yokulondoloza ukuthula kuleso sigaba.
Belilalele edabeni oluveza imibono kahulumende welemelika. Woza Friday leviki silomculi womdumo weAfro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trick Caesar, yena osebenzela ekobulawayo. Asizweni ke exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Nabunja, a winter, Pulubana doze. We meet you, Nanda was a zila color clover. Nanda got his dark horse. Corpus, Corpus, cunning young of Dickens and Abata Gauti. Was it in his summer scene? Please,
uTrick Caesar ligama aliphiwa ngabantu ngoba esakhula wayethanda ukuqila abanye kodwa abuye abasize njalo bengaboni udlala ngengqondo zawo. Sizwe kancane ngembali yakhe.
Ngizalwa ngumama uK Moyo ovela ePlumtree ngikhulele khona kuBulawayo. Ngifunde eRange Mo Primary School, eMgoqo Primary School, ngifunde eMandwandwe Secondary. Ngase ngiqala ke imusic, ngaqala incane kodwa ngirelease my first public record ngo 2017, le Velocity Records.
Ah yeah.
kukhona abamenza wazizwa esiba lemfutho ukuthi angene kwezomculo.
Ngandlalela kakhulu umculo lo wabathi R&B ezothando. Ngakhula ndlalela iBoyz II Men labanye abaningi. Ngase ngikhuthazwa ikakhulu uKelvin Lomuzi ababehlabela ingoma leziyana ma ufuna. Izingoma ke ezangi-inspireyo ukuthanda ingoma zothando.
Ngothando kakhulu Trixiza, wona umculo wakho ubiza uthini?
Umculo engihlabelayo ngawupha ibizo elithi inxele ngenxa yokuthi awujwayelekanga, nihlanganisa izinto eziningi ezingahlanganiyo, izinto amadoda amaningi angakhulumi ngayo, like ethandweni ukuthi baqanyule inhliziyo labo abakhulumi.
Sesithiwa isikhathi, balaleli abafuna ukucindezela eyabo imculo bengakuthola ngaphi Trixiza?
Nangitholakala eVelocity Records, istudio lesiyana esiseduzanileze esa-power plant koBulawayo. Nangingu-producer, ngi-sound engineer khonaphana. Ngiyakwanisa ukuncedisa abaqalayo labanye abafisa nje urekhoda umculo ohambelana lwami. Kufacebook ngitholakala ku-Trixiza, kumbe Carl Pista, kumbe liyasidinga kupheji leVelocity Records.
Umthubo lo ubiza Nxele Music. Uyathoba ucula nguTrixiza ongiyebe sikhwethelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempilaso nemnandi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Bye bye.
Was it in his summer scene? The Beatles got on the land of a mean and now it was a single vapor cloud. Look, shadow in ya. Look, shadow in ya.
Singekehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo lamhlanje isungule ukusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho eziza kwabelwa abantu lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uqalile umhlangano omkhulu webandla lezapho owe-Congress lapho kulabantu abambalwa abagoqela indodana kamoyi uDr. Joshua Nkomo, uMnumzana Sibangilizwe Nkomo, abafisa ukungena esikhundleni sikamongameli webandla leli. Kule viki kuhlelo Woza Friday besilomculi umdumo we-Afro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trixiza. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisenga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.